abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula sisonke People's Forum lezinye bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela ukutshengisela umnumzana Freeman Bengu wetheze uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem nge issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency la South Africa. Abiza amasoldier azokuncedisa nga this thing.
Omunye wabebetshengisela wethe sezizalwane zakwamanye amazwe umlando wokubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kazulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asilwi nabo abafowethu, singama-African but silwa ne-corruption. Umthetho ukhona. And umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ePalamende. But the way wenzeka ngakhona ubona ukuthi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha ukuthi angena eSouth Africa but ula eSouth Africa. Kuluma umuntu o-driver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu ukutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu yisenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna mass deportation, sifuna ukuthi abantu ba like abasebenze babe prioritized ku wonke la healthcare centers eyikolweni abantwana sasenabantwana khona manje sisabalwele eyikolweni because abana ibase kodwa abantu bangaphansi bakhona eyikolweni bayafunda its business as usual.
Ukutshengisela lokho kuza ngesikhathi ubuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuza njalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixotshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemiti abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia, izizalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izizalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa. Isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Ngimelesulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.